umkhuhlane yamemetheka siyakubona kodwa kudingeka ukuthi uhulumende nxa efaka izinqumo abone ukuthi impela ufaka izinqumo ekhangele ukuthi zizalandelwa ngoba akusizi lutho ukuthi ufake izinqumo ukwazi ukuthi kazisoze zilandelwe ufake izinqumo ukwazi ukuthi abantu kabasoze bezenelise ngenxa yokuthi umumo abaphakathi kwabo awuvumi ukuthi ukwenzakale khona lokho uhulumende kabone ukuthi yafaka mhlawumbe abe lesikhwama esithize esizancedisa abantu ngesikhathi efaka lezo zinqumo abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla okumqoka abone ukuthi abantu bayathola indlela ezilula zokuhambisa abanye ngabafuna ukuya ezibhedlela yakhathesi siyafumana ukuthi abantu babeminyene kwizimota zonezo ezilithwane ezikhona so ngezinye zezindlela ukuthi ngazazifake lezo zinqumo kodwa engalungisisanga obekuhlupha kusenza abantu bengalandeli izinqumo ebezikhona kuma-previous lockdowns la yona lesikiyo kathesi kuyabe kuyikudlalisa isikhathi abone lokuthi imali athi yena uyazikhipha ukuthi zincedise abantu abalimeleyo kumabhizimusi abo ngesikhathi se-lockdown ziyafinyelela kulabo bantu kungabe ngabantu abakuyi-informal sector abazithengiselayo zakhitshwa izimali akula muntu esenge ngamuzwela upane ethi wayithola leyo mali so ngezinye zezinto uhulumende kumele akunanzelele ukuthi uncedisa njani abantu ngesikhathi se-lockdown
elupane khona ngapho abantu bayawagqoka yini ama-mask ngoba kwezinye indawo sizwa kuthiwa bawagqoka kuphela bengabona amapolisa
Ama-maski abantu bagqokela kwesaba amapholisa kuphela. Bagqoka nxa bebona amapholisa ngokubana abazange baba lolwazi oluphezulu ngokuthi kungani kumele begqoke ama-maski. Kwakumele abantu beqale befundiswe ukuthi kungani kumele begqoke ama-maski ukuthi kumayelana lempilakahle yabo. Akulani lokwesaba ipholisa, akulani lokuthi kumele begqoke nxa bebona ipholisa. Kodwa begqoke benanzelela ukuthi kuyindlela yokuzivikela. Siyananzelela futhi ukuthi abanengi kabalawo lawo ma-mask ikakhulu emakhaya-khaya sibi kuma-villages abalawo lawo ma-mask abantu esikhangelela ukuthi uhulumende laye kwade kumele ebe lomlando ukuthi abathungisele ama-mask adistribute emakhaya lapha ukuthi abantu bagqoke ayinengi kalilawo lawo ma-mask labo ababekhwarantiwe kuma-quarantine centers bebebaleka kodwa sokusiya kudeda ngenxa yokuthi i-security siyibhiswe up ukuthi ibone ukuthi kababaleke kodwa siyakunanzelela futhi ukuthi okunye bekudingeka ukuthi bona labana abaquarantineweyo babe le-counseling bafundiswe ukuthi kungani beku-quarantine lokuthi kungani kumele bezayisolethe bekhanselwe ngokubana umuntu ukuze akwamukele ukuthi sengiyehlukanisiwe sengimiswe laphana kuba nzima so i-counseling sessions bekumele zi-intensifywe sibili futhi-ke le makhaya lapho bekudingeka ukuthi abantu bafundiswe ukuthi nxa kubuya abantu abangahlali khonapho kumbe bavela kwamanye amazwe bebaripote masinya ukuthi babone ukuthi ngabantu ababuya bevela kuma-quarantine centers sebepasile ukuthi lo mkhuhlane kabalayo.